idlalela alilunganga njalo kumele angasilikhulise besilikhuthaze abantu abayezinto zizodlalela kumele bekhuze njalo bejeziwe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye upresidentiyali wezali PF uphuma sobala ngezikhathi zonke ngiyabona izolo bebuthake uphumile futhi ekhuluma khonokuthi hhayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amazi benathi leyo bedlule lingabathayi lingabenzeli into ezimbi bazeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba kuyabe ngasondaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi so-ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengathayo so laba abantu abathaya abantu laba ngabantu abalokhu bengcolisa ilizwe lethu kube mhlawumbe ngabantu abangasiyo bethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi navele ilizwe lezimbabwe ilizwe lobudlabudlabo ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo so njengezalo PF umongameli wethu ye set the tone usekhulumile ubana akula budlabudlabo kumele benzakale abantu bengathaya abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule pho wena nxa ulokhu usenzeudlakudlako so kumele uthwale isibhambano sakho wedwa siyafisa ubana ngabe kuthi umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asiyocala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena
kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni
into enhle ukuthi kule nsuku sesinento leyana othiwa ngama-smartphones amavideo lawo kathathe abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabonkela kule nsuku into yena le yamavideo lanani isincede kakhulu amapholisi bana besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandelele besebekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani so laba abantu abayenza udlakudlaku abajeziswe ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.